Lam le lan thuan thui,
lam le,
lam le lan thuan thui,
lam le,
lam le lam shui shui,
lam le lan nam pa wa fu bin bula.
Kwezemaphandleni isivande sokulima ngokuthelezela esekuyo uchelesa irrigation scheme sesivuselelwe ngoncedo oluvele kunhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development. Izakhamizi zithi lokhu kuzipha ikhono lokuxotsha umangoye eziko lonyaka njengoba izulu lingananga kuhle. Kubika Walpeti Ncube.
Isivande lesi sesileminyaka pho semihlanu singalinywa ngemva kokuba inkampani ezesa ivala amandla kagetsi kulindawo ngenxa yesikwelete. Sithe sesilifusi kungasasetshenzwa, impompi zamanzi aqala ukubola, kukanti ezinye zabulawa izifuyo ebese zithatha lendawo njengamadlelo. Kodwa lonyaka izakhamizi eGuyu zikhomba ngophakathi ngoba konke lokhu sokulungisiwe. Omunye wabalimi kulesi sivande, umnumzana Ernest Mpofu, uthi kubalulekile esabelweni sezansi emaNdebeleni ukuthi kube lenhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba izulu lihlezi lisilela esikhathini esiningi.
Sikubona kuqade kakhulu ngoba asikhangeli phezulu, siyalima lanxela nganje lanxa kunjani lanxa kuqanda, sibona kuqatheke kakhulu sithi sithelezele kulokhayeni phezulu. Inhlelo zokuthelezela ngithi lapha eMathebeleni South ziqatheke ukuthi zisilele.
Esingenjalo isakhamuzi unkosikazi Makara Dube uthi loba sebeqalile ukulima kwesabela ukuthi kuzafika isikhathi lapho abazahlotshwa ngamagetsi okupompa amanzi njengoba eke avalwa nje ngenxa yesikwelete.
Amanzi ayesishotile singakwazi kwakade sigaka sishotile. Kukange kwilezulu mpombi zihamba kahle siyatora sibili ukudla sizosisaplaya abanye babuye bazothenga khona.
Ukunqineka kwamadube kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi beGuyu umnumzana Gifford Moyo.
Isasebenza le irrigation scheme since from 1995 yayisenza kuhle kakhulu, aqalisa ukuba lo isigaba nesigaba ngenxa yokuthi kwesikhathi izisa isiswelakala. Yikho lakathe sibesicela kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa izithunywa zikahulumende lezi ngendlela engizithatha ngayo ziyaqinisa ukuthi ubudlelwano bethu lezisa benze kahle, because nxakathe sesibesilima i-32 hectares kade singasukubala ama-84 hectares, which means sizakuba lobunzima obukhulu kakhulu nxa izisa iswelakala.
Inhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development, IFAD, ivuselele isifande lesi isebenzelana logatsha lukahulumende ole-agritex phansi kohlelo lwe-smallholder irrigation revitalization program. Umqondisi we-IFAD unkosikazi Joanna Kentaranta uthi abalimi sekumele basebenzise indlela zesimanjemanje zokulima ukuze benqobe ukuguquka komkhathi okwehlisa isivuno i-climate change.
We have been driving around here in this area and this everything is extremely dry.
Ekubhodeni wethu lapha sinanzelele ukuthi kuwomile kakhulu. Ukuswelakala kwezulu lokhu kuphazamise ukukhula kwezilimo, kukanti lezithiyo zingaswela
amanzi.
Ukhansila kaward 14 umnumzana Finas Maphosa uthi izakhamizi zingasebenza nzima indlala sezizayizwela kubomakhelwane.
Kuyasijabulisa kakhulu ngoba sesibona ukuthi definitely impilo yethu iyatshintsha. Okwathe sivili khonokele kubona sivili, hayi kuyasijabulisa kakhulu ende sokulapho kulokubuyelwa khona okungancedakala okungenza ukuthi abantu mhlawumbe baphile.
Lanxa isivande lesi siyi-84 hectares balutshwana abalimayo kwamanje. Ngaphandle kokuthuthukisa isivande seGuyu, i-IFAD incedise njalo abafuyi benkukhu lembuzi emakhaya ngokubanikeza izifuyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGuyu eGwanda South. Albert Ncube.
Siyabonga
Albert.